Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle onamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kuNhlolanja 2021 nguntungameli Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
kuvaliwe njalo kule lockdown, abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector, sokunzima kakhulu.
UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi, into okufuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani.
Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 isitholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu 65 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,552. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,326. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku liyehlanxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. ELeSouth Africa lona lazise izolo ukuthi selimise uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni eliwathenge kunkampani ye-AstraZeneca ngoba uphenyo olwenziweyo luveze ukuthi umuthi lo awuvikeli ngokupheleleyo umkhakha we-coronavirus omutsha otholakale kulelo lizwe. Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 elotshwe nyakenye izatholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Isilinganiso sabapasileyo sehle sisuka ku-46.9% ngo-2019 saya ku-37.11% nyakenye. Kulezikolo zemaphandleni ezifika phose amatshumi ayisishiyagalolunye 88 ezigoqela isemathebelelendi ezehluleke ukuthola ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi, into okufuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani. Ngoba uma uhulumende esithi asiyomlando wakhe kwakumlando we-corona, kodwa ngoyohulumende wathi abantwana bebhala ama-exams bengafundanga. So mbona ngazathi uyabe balekela i-responsibility ngoba ngathi bayebhala abantwana. Uma wayesithi bayebhala kwakuthi bebengafundi wayesithi babhalani. Bese kubuya udaba lwezikolo ikakhulu emaNdebeleni ukuthi izikolo zibuqamama lalapho abantwana labantwana bahamba imimango belanda isikolo ngenxa yokuthi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi ilizwe ngemva kukazibuse ilizwe lithuthuka, emaNdebeleni kwakungalantuthuko ngoba kwakule genocide yenziwa ngohulumende. So because akukabi le ndlela yoku-addressa that thing nguti imathebelele ndiyabuyele emuva ngentuthuko so abantwana bahamba imimango enye into esizayikhangela kakhulu ukuthi kanti bona vela ababalisi bazuza okungabanikeza umfutho ukubana befundise yini ngoba ababalisi bengatholi imali enelayo engabenza bedischarge umsebenzi wabo ngokuzinikela ngoba bedemoralized obvious akusoze kuphume lutho so mbona ngazathi konke lokho uhulumende engathi corona kodwa i-education yethu iya isiwa ngenxa yokuthi abaqeqeshi babantwana abakhululekanga akukho okuba motivator and konke lokho it has nothing to do with the corona and lakathesi abantwana bafunde akula effort yokuthi kungenziwane ukuthi befunde ngoba ilizwe lethu selabuyela emuva kakhulu.
Bakhona abathi abantwana abangaphumelelanga kumele babhaliswe kakutsha kungaba indlela enhle yini le?
Abantwana ungazi bebhale kakatsha umbuzo yokuthi njengoba umnyaka uthwasile bafundile yini. Ungakhangela abantwana umnyaka ophelileyo wonke kabafundanga lakathi umnyaka suthwasile abafundi so ungazuthi bebhala kakatsha umbuzo yokuthi babhala kuyini asebekufundile so mbona ngazathi kufuze sikuvume ukuthi abantwana kabafundanga they were not ready for ama exams. Abantwana abafundi they are not yet in a position ukuthi bebhale befeyilile befeyiliswe ukuthi abafundanga sithi bebhala kathi bengazange befunda kuyaphuma the same result.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Iningi lithukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impupho lamafutha okupheka. Umphathintambo obona ngezokuthengiselana unkosikazi sekayizenza utshele umsakazo we-ZBC izolo ukuthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka kubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha angakalolongwa kuhle aphelela aziwa ngokuthi i-crude oil wona athengwa phandle kwelizwe njalo asetshenziswa ngamankampani eZimbabwe ukulungisa amafutha okupheka. Unzenza uhlekwe ngabantu abanengi besithi akula budlelwano phakathi kwe-crude oil yezimota lamafutha okupheka. Kodwa ingcwethi kundaba zokulungisa amafutha umnumzana Busisa Moyo uchasise ukuthi uzenza uqondile njalo uthe ubekhuluma nge-crude oil elungiswa ngokuchola indumba ze-soya beans. Uthe amafutha la athengwa kwele Argentina lapho kulezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi. Izano PF yona isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo mahlayana nje. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ukukhwela kwezinto kubanga ukuthi umkhonomi vela usebenzi kuhle i-production ayisekho. Amboni ukuthi osomabhizimusi bakwenza ngabomo khona lokho lawo bazama ukuthi bephile benze inzuzo kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu ikakhulu esikhathini sona lesi izinto zidula kuvaliwe njalo kule lockdown abantu abaningi abasebenzi basebenzi kwi-informal sector so kunzima kakhulu kusuka kunzimele kakhulu yilabo vela abaswela.
Bakhona Nkomo abathi uhulumende kumele aphoqe osomabhizimusi behlise intengo lokho okuthiwa ngama-price controls ngesiNgisi. Kungasebenza yini lokho?
Ama-price controls asebenzi ngoba bengabisa ama-price controls izinto zizanyamalala zitholakale ku-black market sezidula. So vele iproblem yokuthi akula production yaneleyo eZimbabwe le economy ayisebenzi kuhle. Kumele kulungiswe i-foundation ye-economy yakhona ukuthi sikhangele ama-symptoms sikhangele imbangela yokuthi ingani vele intengo ziphezulu, ingani umkhono ungasebenzi kuhle kulokuthi sikhangele nje izithelo. Kumele sikhangele imbangela.
Umnumzana Dumisani Nkomo uhlaziya ezombusazwe. Uke waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye yena obotshwe izolo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla kumbe kusasa. Ukagonye wetheswa icala lokuthengisa umhlabathi eHarare laseMashonaland East ngaphandle komthetho. Udaba lwabantu abathengisela uZulu indawo zokwakhela izindlu endaweni ezingalungelanga ukuhlala ludaba oluhluphayo kulezinsuku. Sixoxelo lwelamalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Ukagonye nje inhlanzi encane esifuleni sezanopf esamaland barons bakhona onyasha chikhwinya esibaziyo abadumileyo ngendaba zamalendi lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje baziphilela bayabhadala imali njalo bayaprotekthwa izanopf. So izanopf kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamaland barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali xa sebefunga nje ama-fundraise njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections. So hayi yikudlala ngesikhathi
ingeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapholisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga ezanupf.
Amapholisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubophabopha nje wokubophabopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatheli zendaba babatshela ukuthi sesibophile umuntu kodwa ukucina kodaba lwakhona sibone ukuthi nje luyakucina luphele nje luchabalale kungelangitshelwa kujeziswa kumbe mhlawumbe ukugwejwa komuntu. Sibebangaki abantu esibaziyo abavotshiweyo besethiswa amacala atshiyeneyo kodwa begcina bephongukuyekelwa behamba. Sesingakhanyela nje ukuthi abantu ababotshwayo abavalelweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawonanga lutho abantu abafana nabo anani abangelanto inkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabamaland baron nje betshiywa nguhulumente behamba. So yi-window dressing le yenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophileke umuntu.
Kungenziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwama-land barons lolu luqedwe?
Uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lendaba ye-corruption ngoba konke lokhu kubangelwa yi-corruption njalo konke lokhu kubangelwa ukuthi abantu laba babe namandla benyathele ukuthi bona bangabantu be-ZANU-PF ngoba akula land baron ongayithola engengaso ye-ZANU-PF. So nxa bona njengephathi be-ZANU-PF benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje edlelwa izimali bethengiselwa ama stins abe esendaweni ezihamba amanzi o ezigeleza amanzi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selivumele oxotshwe kusikhundla sokuba ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bhebhe lonkosikazi Dorcas Sibanda ukuthi baphenduke kuleli bandla. UBhebhe uxotshwe phambilini komhlangano weCongress ngoMpalakazi lapho leli bandla elakhetha khona uMonzora ukuthi alikhokhele. Kodwa uBhebhe utshele iStudio 7 ukuthi kazange acele ukubuyela kuleli bandla njalo kafuni vele ukuba lilunga lalo. I-MDCT iguqule isisekelo sayo njalo ngempela sonto yavumela umnumzana Elias Mutsuri ukuthi abe ngumsekeli kaMonzora wesibili ngemva kukankosazana Thokozani Kuphe yena othi kamukeli ubukhokheli bukaMonzora. Sibuze isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuthi uMakhuphe uzakwamukela nalokhu.
I-National Council yokuqala ngomva kwe-Extraordinary Congress yiyo yodwa elamandla okwenza utshintsho kusisekelo sombuso webandla ngakho ikwenzile lokho. Akusekho-ke emandleni kamama uKhuphe ukuthi ale ukuthi lokho kwenzakale noma noma ube ngafisa ngoba kuyenziwe yi National Council ekade ihlezi ngamandla langegunya ele extraordinary congress ngakho ke kuyenziwe intando kaZulu kuyenziwe intando yabanengi wonke umuntu olandela imithetho yebandla osebenza ngedemocracy ukhangelelwe ubana akulandele lokho akunanzelele lokho ukubana sesilomsekeli kamongameli owesibili ongubaba u-engineer Elias Mutsuri.
Ubaba Bebe lithelina wacela ukubana avunyelwe aphenduke kubandla njalo lithi selikwenzile lokho selimvumele kodwa yena uyakulandula uthi kazange acela ukubuyela kubandla leni.
Mina engikwaziyo yikuthi ubaba uBebe waba lenkulumo lo baba upresident weparty uDouglas Monzora etshengisa ukufisa kwakhe ukubana abe ngumuntu ophendukayo njengelunga lebandla emhlanganweni lokho kwethulwa yireport kumbe ngumbiko kapresident kuNational Council njalo kwaba yinto ibandla elenza isinqumo sokuthi ubaba uBebe lo mama uDr. Swanda labo bonke abangafisa ukubana baphenduke kumele bavulelwe iminyango ukuze baphenduke ngakho ngilesiqiniseko sokuthi umongameli ekukhulumeni kwami laye ukutshilo laye ukuthi waba nengxoxo lobaba uBebe eyabafikisa ekuthini ubaba uBebe ungumuntu ofuna ukuba aphenduke emhlanganweni.
Njengoba lisithi usephendukile uphenduka engubani kulesikhundla yini yalaso?
Ubaba uBebe uphendukeni kwakhe usephenduka elilunga lebandla le Movement for Democratic Change akaselaso isikhundla leso ayenaso ngoba ngezehlakalo esizaziyo azitshintshanga izehlakalo kodwa nje uvunyelwe ukubana abe ngumuntu ophendukayo ebandleni njengokuxoxa kwakhe lo baba upresident emazisa ukubana uyafisa ukubana aphenduke ubaba upresident wasekwethula ke kumbiko wakhe kuNational Council.
Isiyazi ukuthi kulodaba olusemthethwandaba lapho alimangalela khona ngesikhathi lize limise ukuba lilunga okwakuqala lingakamxotshi. Luzaphathwa njani ke lolodaba nxa kuyikuthi usephendukile njengokutsho kwena?
Lolu kusaludaba olusezohlaziywa ke zingatsha zebandla njengomuntu oyamukele kuyona le impela sonto edluleyo kusazohluzwa ke ukuthi indaba yakhe esemthethandaba ibandla kumele liyiphathe ngayiphi indlela njalo laye njengomuntu umuntu osephenduka ebandleni uza kuxwayiswa ukuthi angayiphatha ngayiphi indlela okungasoze kulethe ukungazwani phakathi kwebandla.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzathenga amathalakitha okulima azinkulungwane ezintathu lonyaka eMelika. Iphephandaba leChronicle lona lithi abatshayeli bamaroli labomalayitha bazaphoqwa ukuhlala emingceleni yelizwe okwamalanga alitshumi nxa bengena kuleli bengelawo amaphepha atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane weCOVID-19. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakastudio 7? Ngiyabona lapha empeleni lapha eZimbabwe vela silamkhokheli. Angeke ukhuluma ngomuntu olama-70 years ukuthi wena umuntu ongaphatha abantu akhokhele abantu ikhehla 70-something years. Umuntu ongasacabangi ngikhulu ufanele ukuthi kokhona ayezihlalele epulazini lakhe kumbe ayadla into ethile yamacimbi. Awungeke ukuthi unopresident wena usithi umuntu ofake i-lockdown angakunikanga kudla. Acede lapha afake i-fine nje ukuthi yona ugqokanga imaski afake i-fine nje 5,000.
uchutu umtu kabanga kahle nalo ayizimbabha ayilamthetho ngitho lo wodwa onga ucabanga ngitho ayinamkhokheli vele leli lizwa lilalutho sesikhuluma iqiniso la makhehla langamakhehla vele abantu abangalanceda abangeke basincede ngalutho mina ngicabanga ukuthi laba vaccine lana basidingelayo nabasidingela into zosibulala ngoba vele abayazi into abayenzayo laba bantu abakho khulume ngekhehla thina sifuna abantwana abancane abantwana abancane abasesele ingqondo ezifresh abacabangayo ukuthi ukukhokhela ikwenzenjani aya amakhehla la
sebengenye into nxa ungayazinyezaba iyabona ukuthi iminyaka yokuvota iseduze and into zimbi kusayidi la one badala noba leyo nto izayo badala baswa nje kuba lula ukuthi any pandemic efika nje uthole ukuthi lesiwezane uhambile lesiwezane uhambile badala they are grown up umkhulu izezinto yade zimosha bamoshile labantu bamoshe strong bamoshe is strong those people are not needed in there ukuthi baphasilitate elizwe so yabona manje sinxasebethi ukukhuluma sengakhuluma for 40 years beyalokukhuluma nawe sebebonele ukuthi abantu sebevulile amehlo into eziningi sezijacile and umnanakakho akanachance yokuwina ku-2023 yikho befake umzora laphana ukuthi zora come close kulokhu uhlobohlobozo umakhuphe kala power ukuthi ahlobohlobozo unyanyisa abantu abaningi from amandebele laphanye amashona manje umzora uzazama ukuthi ancengancenge ukuthi maybe ishamisa azalo ifishamisa ezojoyina labo bantu ubhayizile it's either they kill him abantu bezapha it's either they kill him ukhona umzora phezulu kwakho labo bunakakho those guys banenge they are a team now they've killed you nokuyi eneminyala nje abazama ukuthi bakwenze ukuthi i-enemy but ngoba into wabo bakuthengela umzora is their thing umzora is their thing umchamisa usesokole for 40 years ukubonile why does he want to give up now
lubuka njani kuzo zonke indawo lapho elikhona yeah says ukuthi Britain faka ama-sanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla la abangakwanisa ukubusa istate ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebhelelendi phela sibafunda ukubabona thina ayi-Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la amabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidingeka laba abantu kwanti laba batshontsha kakhulu ngamasela
zanibona nizamukekithile njani ngezindawo ngezindawo abantu abakade bakhuluma la ma-sanction ngeqiniso akula muntu ongawuboniyo umbuso omubi okamnangabo laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu emfumeni kakhulu izanufevule ama-sanction la ayisike ukuthi bafakela abantu labo ukuthi babazondla abantu bezanufevu abantu laba lami ngihlezi ngitsho ngithi akula muntu ongawuboniye umbuso okamnangabo omubi akula muntu ongawuboniye umbuso wezanufevu omubi asike ukuthi babazondla laba bantu and la bantu laba bakhala ngezanufevu abayizondi bazondla izizo zabo ezimbi izinto zabo ezimbi kakhulu laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu elizweni lapha ubona sebe lokho beqhubeka befakela ama-sanction yizezo ezimbi akuna muntu obazondayo laba bantu baphilisa abantu zima kakhulu labantu bezanupiyefu la and bekojika beqamba amanga bethi bafuna ukuvusa ilizwe amanga asegcekeni akusho abantu abangavusa ilizwe labo and akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu ngoba vele ilizwe libuliwe yibo ngokusela babo ngokukhohlakala kwabo langokutshontsha manje babekhala ngokuthi ama-sanction ekhitshwe kodwa stili abantu akula muntu ongaboniyo into abazenzayo buka manje amalunga awe-MDC aboshwa kangaki ngenyanga nje kuphela singabala umnyaka kodwa stili angithi uyabona vele ukuthi umbuso wakhona vele mobi kakhulu nala bantu bezanupiyefu laba akula muntu obafunayo akula muntu obathandayo umhlaba wonke uyabazonda laba bantu abazonda labo ukuthi nje bona ikuswela ingqondo kuphela ngoba abacabangi vele kabala ngqondo kwabo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi liphatheke kubi kakhulu ngokugenqulwa kukahulumende okhethwe nguZulu kwele Myanmar libutho. Ibutho lakwele Cameroon lithi baphezulu kakhulu abantu abadinga umsebenzi wokuba ngamasotsha ukuze balwisane labahlamuki. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuzaqala kusasa. UTrump yena uphume esikhundleni ngozibandlela ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden wetheswa icala lokutshotshozela udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende. Udaba lwakhe luzathonisiswa kuphela lanxaso wasuka embusweni. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi ubona izala nkomoni.
Into yokuqala nje siyibonayo ukuthi umthetho wabo bayawulandela. Okwesibili ukuthi kakho ongaphezu komthetho kungakhathalekile ukuthi umuntu ngupresident noma ngubani. Kuyinto enkulu efanele ifundwe ngamanye amazwe ukuthi umongameli welizwe kumele agcinwe ngaphansi komthetho, angaphuma ngaphansi komthetho, ajeziswe, asuswe esihlalweni. Ngabe ekwenze lokho esephuma landeliswe ngamacala njalo ukuze bafunde bonke abanye abalandela ngomva kwakho ukuthi umthetho uyavusa uzavusa kungakhathalekile ukuthi ngubani ongena esihlalweni waphuma kuso leso sihlalo njalo.
Ubona idale leSenate limfumana elecala yini?
Okwamanje akubonakali kungenzeka ukuthi uTrump atholakale elecala ngokuba ukuze kwenzeke lokho kuzadingeka i2/3 majority. Ukuze i2/3 majority itholakale kuzadingeka 17 ama-Republican senators ukuthi avumelane lama-Democrats ukuthi uTrump bamthole elecala njengokwetheswa kwakhe icala i-House of Representatives. Kodwa-ke ukusebenza kwe-impeachment process ayisiyo mthetho kuphela kule politiki njalo. Ngakho-ke amacembu omabili azabe ekhuluma lama-Americans bekhulumela u-2022 bekhulumela u-2024 besenzela ukuthi bathandwe ngabantu babonakale beyibo abavikela lokho okuthandwa ngabantu. Lama-Republicans azabe ekhuluma kakhulu lama-supporters ka-Trump ukuthi abavotele ngo-2022 abavotele ngo-2024. Ama-Democrats azabe kufuna ukukhuthaza ababo ukuthi baphume ngobunengi baye bavotela ngo-2022 abavotele ngo-2024. Yikho kunye okuzabe kusenzakala ngaphandle komthetho nje kuphela.
Abebandla lakhe lama-Republicans bamalaye uTrump lanxa nje kusobala ukuthi nguye owatshotshozela udlakela olwenzakala edaleni lephalamende. Ungathini ngalokho?
UTrump uyesabeka kakhulu ku-Republican Party ngendlela eyisimangaliso ngokuba ubonakale eseyisithixo ndlela thizeni elabalandeli abanengi ababadingayo laba abasafuna ukuqhubeka bese parliamente yeMelika. Ngakho-ke usakhonzwa lamanje kuze ngokuya kwesikhathi engasekho enyuzini mhlambe ipower yakhe ku-Republican Party iye iphela, amandla akhe ku-Republican Party aye elokhu ephela. Okwamanje usesabeka, yebo kambe bakhona abanye abangalandaba lalokho abakwaziyo ukuthi endaweni zabo even uTrump lama-supporters akho bebengafuna ukuthi babuyiselwe bazabuyela, kodwa abaningi bayamesaba kakhulu.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka. Impumela yemihloliso ka-Grade 7 izaqala namuhla ukutholakala ezikolo ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphasileyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo ngontungameli Nkomo.